sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Bana kwezekuseni mthwakazi ngolwesi nemhlaka 19 kuncwabakazi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nansi ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lanhlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ibandla leMDC Alliance lithi isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba kumele axolise phezu kwamazwi yakhe awukuthi abalwa impi yenkululeko abasoze bavumele umnumzana Nelson Chamisa engena embusweni lanxa engaze enqobe kukhetho. Abe Zimbabwe abalencwadi zama special permits ezokusebenza lokuhlala kwele South Africa bathi baphatheke kabi ngoba lezi ncwadi seziphelelwa isikhathi, kodwa uhulumende walelo lizwe elokhe engakatsho ukuthi uzazivuselela na. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lanhlanu 25 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amane 452 belomkhuhlane lo. Asebebulewe i-coronavirus kuleli sebesehlula inkulungwane ezine 4,181. Asebefunyenwe belayo sebesehlula inkulungwane ezilikhulu 121,498. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamatshumi phose amahlanu 47,809. Abahlatshwe esibili bona bedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 43,572. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebephezu kwezigidi ezimbili 2,193,346. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bedlula isigidi esilenkulungwane ezingamakhulu amathathu 1,348,374. Ibandla leMDC Alliance lithi isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba kumele axolise phezu kwamazwi yakhe awukuthi abalwa impi yenkululeko abasoze bafa bavumela umnumzana Nelson Chamisa engena embusweni lanxa engaze enqobe kukhetho. Umnumzana Charamba wethule amazwi la enkundleni yeTwitter ngemva kokhetho lweZambia lapho umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema anqobe khona umongameli Edgar Lungu. Iningi liwasolile kakhulu amazwi kaCharamba. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Lokho sibona ngani kunxele njalo akuvumelani le international relations le free and fair elections ezingenziwa eZimbabwe. Uzama ukuthusela abantu kwenzela ukuthi abantu banqaphe babe le apathy bathi vele abasoze bavote. Yikho ke lokhu sifuna ukutshela amahlabe ezulu ukuthi akulunganga ugolomba inyoka esemlindini kuzagcina sokusiba le civic unrest eZimbabwe. Abantu bahlupheke ngenxa yokukhuluma okubo kwenziwa ngumuntu omdala. Siyacela sivumelana njalo labantu bonke beZimbabwe ukuthi statement sakhe leso kabuye ezexolisa njengokukhuluma kwakhe kwenzela ukuthi iZimbabwe izinze. Sibona ngani sokulesikhathi esiningi uCharamba ethethisa esenza okufunayo thange lapha uthi uHH president weZambia lo Chamisa, President Chamisa ngabathengisi sathi sikubonile. Namhla sephinda futhi sibona ngani uyazikhulumela mbe uyathunywa nguPresident weZanu PF uMnangagwa labanye bakhe.
Kukhona yini eliza kwenza ngalolu daba?
Iqiniso ikuthi iMDC libandla labantu njalo kayisoze ithathe amanyathelo bengavelanga ebantwini. Sizangena ebantwini sicubungule siye ku civic society, siye kubomama labontanga labantu bonke jikelele. I-answer izaba khona kodwa abantu bazondile bazasitshela ukuthi senzeni ngoba sifana nale nyanda yenkuni. Asisoze senze sisodwa ngoba khathesi sigcigciza sisithi CCC, Citizen Convergence for Change. Lokho kutsho ukuthi abantu yibo abafanele ukuthi khathesi bazimele ngoba iMDC seyalima yathintitha yahlakula sokusalela abantu bavune mntana inkosi.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance owalwa impi yenkululeko njalo elilunga leZanu PF. Umnumzana Christopher Motswangwa utshelele umsakazo ukuthi ibandla lakhe liyasihlonipha isisekelo sombuso sona esithi onqotshwe kukhetho kumele adedele umanqoba. Kusenjalo umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi ukunqoba komkhokheli webandla eliphikisayo kweleZambia umnumzana Hakainde Hichilema kukhetho lukamongameli kumengezelele idlabuzane lokuthi enze okufanayo kukhetho luka-2023. Uthi njalo uzasebenza nzima ukuze athole amavoti ayizigidi eziyisithupha 6 million njengalokho okwahlelwa libandla lakhe. UChamisa uthi uzakhankasa kabanzi ehuge abantu emaphandleni kanye lasemadolobheni ukuthi bamvotele ngobunengi ukuze enqobe elungise umnotho welizwe kanye lezombusazwe ezingahanjiswa kuhle. Lokhu kuvezwe isikhulumeli sakhe uDokotela Nkululeko Spanda kungxoxo ayenzelo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Khonokho ngibona ngani kuyinto enhle kakhulu ezasiza lokho kwenzakala kwele Zambia ukuthi liyabona ukuthi kulolu khetho abantu abaphumileyo babe banengi ukwedlula ukhetho oludlulileyo kwele Zambia. Kule sifiso esikhulu kakhulu ukuthi kwele Zimbabwe kube khona amavote akaPresident Nelson Chamisa afika 6 million ngo-2023. Ngalolo hlobo kufanele abantu abangu-6 million abavotela uyinguquko kwele Zimbabwe bazimisele ukuthi register babhalise isikhathi sesekhona belungiselela ukuyavota ngo-2023. Lolu khuthazo luqakathekileyo njalo sikhangelela ukuthi luzaletha inguquko enhle kakhulu kuzwe lethu elihle kangaka njengeZimbabwe eselibhidlizwe ngendlela embi kakhulu ngumbuso lowo okhona kwelamanje.
Abanye bathi abamboni ekhankasa umnumzana Nelson Chamisa ekhankasela ukhetho oluzayo kumbe ekhuthaza abantu ukuthi bayibhalisela ukuvota. Uzalithola njani inani elifika ku-6 million?
Okuqakathekile ukuthi sazi ukuthi uPresident Chamisa ngumuntu womthetho, njalo uyakuqakathekisa ukuthi abantu banga umkhuhlane khona okwamanje. Kodwa siyazi ukuthi njengoba libona ukuthi eZambia kwenzakala ukhetho bangezelela inani labantu abavotayo ngamanumber adlula 1 million, kutshengisa ukuthi abantu lapha bakhona zikhona indlela ezichiyana lokwenza marali ezichiyene lokwenza marali ezingaba mema njalo zibakhuthaza ukuthi bangene ekhethweni inkalakatha yodubo esikulo kwelezimbabwe itshengisa ukuthi vele omunye umkhankaso omkhulu kapresident Chamisa ngumnangagwa ngoba angalele siyaphambili sehluleka abantu bazakubona lokhu kulithuba lokuthi bantshintshe indlela abasebenza ngayo ikakhulu ekungazami ukuyavota ngesikhathi sokhetho.
Inani leli ele 6 million lifike njani kulo? Ngobani labo? Njalo bayenelisa yini ukubhalisela ukuvota njengoba sizwa abanye bekhala ngokuthi akulazithupha?
Amanani lawo abalwe kahle kahle kukhangelwa izigaba lezigaba yikho umkhankaso khona kathi singokuthi abantu babhalise ukuyavota.
Uthe umnumzana Chamisa akafuni kube le mbuthano engamemethekisa i-COVID-19. Zikhona yini ezinye inhlelo aziqhuba kwezinye indawo njengekulenjini ukuthi akhulumisane labalandeli bakhe kumbela labo abangamaziyo abafuna ukwazi ngaye?
President Chamisa sikhuluma manje utholakala ngendlela ezishiyeneyo eziningi esebula injini lezi ngekho ebula injini uyakhulumisana labantu siyakhulumisana labantu ngendlela ezithatha amaqhinga ukuthi abantu bangabanjwa ngumkhuhlane.
Udokotela Nkululeko Spanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. AbeZimbabwe abalencwadi zama special exemption permits ezibavumela ukuhlala lokusebenza kwele South Africa ngokusemthethweni bathi baphatheke kabi ngoba lezi ncwadi sezizaphelelwa isikhathi kodwa uhulumende walelo lizwe elokhe engatsho ukuthi uzazivuselela na. Uhulumende lo wandise ukuqala ukubhalisa labo abafuna ukwengeza isikhathi salezincwadi ngenyanga ezayo phambilini kokuphelelwa isikhathi kwazo ngompalakazi. Iningi lalabo abalamaphemisi laba khala njalo ngokuthi amapasipoti abo lawo asephelelwa isikhathi sokusebenza. Bathi udubo olukhona ngolokuthi ukuvuselela amapasipoti la kunzima ngoba kuqala ngokubhalisa ebulenjini be-intanethi umuntu abesebizwa esigodlweni someli weZimbabwe lapho aphiwa khona amafomu amele awagcwalise. Abanye bakhala njalo ngokuthi imali engena kumadola angamakhulu amathathu lamachumi amahlano $350 ebhadalwayo nxa umuntu efuna ipasipoti ephuma ngesiphangiphangi iphezulu kakhulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana Ezim Imbokoto unkosazana Victress Mathuthu.
Ngikhuluma nje abantu abaningi amapassport abo asephelwe yisikhathi ngoba a-expire ngo-2020-2021. Njengoba amapassport ephelwe isikhathi abantu belinda amapermit sokuyisisimo esibi kakhulu esinzima. Ngaphezu kwalokho abantu ukuthi baze benelise ukuthi bathole amapassport amatsha. Hayi kuyinto enzima ngoba singakabali ukubiza kokuthi uthole ipassport yaseZimbabwe. Sibala nje indlela nje ekwenzeka ngakhona khonapho ukuthi abantu nxa befuna ukuthola amafomu lawo ukuthi bawafile eZimbabwe consulate ukuze bawathumele eZimbabwe bayethola amapassport. Ukuthi uziye fika khona econsulate, hayi, umshikashika. Kusamela ukuthi uqale uye kuwebsite, uye booker, ubhukhe ilanga lapho ozoya khona econsulate. Lakho ukubhuka khona akusinto elula nje ukuthi uzaphonga ufika kuwebsite uthi hayi mina ngifuna ukuhamba ngomvulo. Yinto enzima okokuthi kusamela ukuthi uqale ubone ukuthi ilanga labo abalivulileyo lapho umuntu ongaya khona econsulate kuningi.
Njengoba abantu abaningi bekhala ngendaba yokusilela kwemali yona ipassport yeZimbabwe idula kangaka ikakhulu nxa umuntu efuna ukuyithatha ngesiphangiphangi. Abantu bathini ngendaba nale yemali yepassport?
Intengo yepassport yaseZimbabwe iphezulu kakhulu. Iphezulu kakhulu. Abantu bayehluleka ukuthatha amapassport ngoba ukuthi uzoyithatha ipassport yaseZimbabwe ongalezi nsuku kuthiwa kuthathwa le othiwa yi-emergency kuphela ebiza u-$318. eyimali izizalwane zeZimbabwe ezisebenza la eSouth Africa eziningi ezingayiholiyo ngenyanga. So ma kwethwa i-passport isidula ize idlule umholo wakho wenyanga, uzayithatha ngani?
Lona udaba loma passport awe Zimbabwe asephela umsebenzi. Ludaba oluhlupha kanganani?
Mina njengokuthi sengihlale phansi ngabona ukuthi kunzima kungakanani ukuthi abantu babhukhe ukuya thola amafomu eZimbabwe Consulate eSkate. Ngibone kungcono ukuthi labo abehlulekayo sizame ukuthi sisizane mina labo. Akukho lula ukuthi uze ungene kuwebsite uye booker islot ukuthi uye consulate. Kufuneka ukuthi ube lamadatha. Akuyinto abanye abantu ongathola ukuthi umuntu kasebenzi lokuthathela amadatha kunzima. Ngakho kungakho ngihlale phansi ngacabanga ukuthi abantu bayahlupheka. Mina ngiyoba ngile access ku-internet ku-Wi-Fi. Ngingakhona ukuthi ngizame ukuthi ngisize labo abangayenelisiyo. Bakhona futhi abanye abangabe belayo i-data kodwa kube nzima ukuthi bawenelise ukuzibhukhela ngoba akusikho ukuthi kuyinto elula. Akululanga. Kufuna umuntu ongathi usekujwayele. Yikho nje mina ngithi ngiyimi ngicela ukuthi umuntu ofuna usizo angesabi ukuthi aze kimi ukuthi hayi ngimsize ukuthi abhukhe ayothola amafomu e-consulate. Athole ilanga lapho i-consulate izoba i-available ukuthi yena afike athole amafomu akwazi ukuthi athole i-passport.
Unkosazana Victrice Mathuthu ngomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eZimbokoto. Sixoxelaye ekwele South Africa. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi kubotshwe owesilisa owayethethe untombazana owayeleminyaka yokuzalwa elitshumi lane uMemory Matshaya yena obhubhe ngesikhathi ebeletha. Umsolwa uzamiswa enkantolo namuhla ngecala lokuya emacansini lomntwana. Iphephandaba leChronicle lithi uMongameli Mnangagwa uzahlangana lezinduna zeMandebeleni ngomgqibelo bekhulumisana ngokutshiyeneyo okugoqela udaba lweGugurawundi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Hawu, salibonani, salibonani, salibonani balaleli baka Studio 7. Labasakazi baka Voice of America. Lana okhulumayo ngumandla, umandla umathambo esobho, umandla umathambo esobho, obuya kogodlwayo umahlaba ayithwale. Lami lana ngiyakhalaza la. Ngiyakhalaza lokho engazalwayo, lokho engazalwayo, lokho engazalwayo kusese iRhodesia, lokho kusese iRhodesia. Angaze ngabona nje impumelelo ezweni lakithi, ezweni lakithi impumelelo ayikho, impumelelo ayikho. Kunjalo impumelelo ingekho, impumelelo ingekho, akula mali, akula lutho, akula msebenzi, ayikho nje into ehambayo. Kodwa siyabuswa nje, siyabuswa. Into engiphatha kabi kakhulu. Siyabuswa thina lapha ngaphansi, abantu abadlayo kudla abanye abantu nje, abaphezulu ibona abadlayo. Thina ngapha kwelakithi ayikho into ehambayo. Lokho engazalwayo, into ezikhona lamanje lokho ezikhona ezashiwa ngabelungu, ayikho into ehambayo, ayikho nje kumile ntsintsi. Into engicelayo, bengicela nje abantu bakithi, abantu bakithi bavuke, bavuke straight, bavuke ngoba abantu bethu manje bayahlupheka. Abantu bethu bayahlupheka kunjalo, ayikho into ehambayo. Izingane zethu lezizukulwane zethu thina sesikhulile kumanje, ayikho nje into ehambayo. Angiyiboni, akaze ngabona mina ilizwe elingalamali, elingalamali yalo, elisebenzisa imali ezihlukileyo ezithatha ngapha ithathe ngayo. Ilizwe linjani kodwa lelo? Ngumbuso onjani kodwa lowo obuswayo? Abantu bethu manje bayahlupheka emakhaya, bayahlupheka kunzima, ayikho into ehambayo. Hayi, kubi bafowethu, bobaba, bomama, bodade wethu, asivukeni sifisene amakhanda.
Ngiyabingelela lami bantu, ngibingelela lonke ko Studio 7 lini lesinikeza izindaba ezimqotho ezingelamanga. Ngiphinde ngibingelele njalo umthwakazi wonke jikelele kwelakithi eZimbabwe. Phakamisa izandla lonke ngithi linjani bakithi. Ngingaqeda isikhathi lapha. Ngiyezwa lapha ezinye inkulumo zithi thina kufanele sincedise abanye abantu lapha ukukhipha izandla. Ngithi bakithi, kanti thina njengoba sibizwa kuthiwa silaba abalutshwana ngesilungu kumbe bathi minority, kukhona abayimajority manje ke ngibuza ukuthi kanti encedise yini iminority lemajority yini lokho kulutshwana kwake kwancedisa abaningi na eyami into engiyichoyo ebantwini bakithi isizwe sikamthwakazi ilifanele libe kwazi ukuthi ma izanu isikhitshwa izakhitshwa ngabayifakayo ma sebethanda ukuyikhipha ngoba bavele bayimajority angisakwathi ngizathini lapha baba ngoba masethi amashona kubuye futhi kube sekuthiwa sile tribalist kanti angikwazi ukuthi manje sesibambeka thina abanye noma ukuthi sizakhuluma sithini ngoba sithiwa siyabandlulula kodwa sizama ukuthi isiphawule engikutsho yikho khonokho ukuthi ebantwini bakithi bekunanzeleli ukuthi izanu izakhitshwa nabantu bempumalanga amashona ngikutsho lokho ngokuba abayimajority baningi angeke lithi libalutshwane lithi liyancedisa abantu abaningi engingakutsho kunye nje ukuthi thina asibambaneni bakithi siqinisane sibe le party ezasimela ephalamende iphathi okuzothi ma kuphuma amabhajethi elizwe lathi sikhulunywele umuntu wesintwini mina ngokwami ngizikhethela nje noma ngingakabi lalwazi olutheni ngayo i-MRP ngimqinisa kakhulu futhi umqondisi moya upresident wakhona ngithi qina qhawe uvele umzabalazwe awuzange waba lula
sanibonani sanibonani lonke basakazi baka studio 7 nabalaleli bonke kuzindawo zonke kufinyelela khona umsakazo ka studio 7 nginombono lapha lami izihlobo zami ukuthi ma ungafundwa ufike ezandleni zabaholi bonke nje wonke umuntu ongumholi ohola iparty eZimbabwe nginombono wokuthi kunjani ukuthi lawa amaparty wonke azama ukubambana wonke kulwise iZANU-PF ukuthi kuphume iZANU-PF omunye angazimeli yedwa athi mina ngingedwa lomunye athi mina ngingedwa ngeke iZANU-PF siyikhuphe so siyacela abaholi bakithi lonke lelamaparty ama-opposition party ukuthi ngalingahlala phansi libonisaneni ukuthi madoda lapha sibambaneni silwise iZANU-PF iphume lokho okuningi lizokubona selilwise iZANU-PF yaphuma okunye futhi engikucelayo kakhulu kumthwakazi Republic Party imthwakazi iparty lami engiyisupportayo akula party ebengiyisupport eZimbabwe ngiqale ngokusupporta imthwakazi imthwakazi bengicela ukuthi ngabe kuyenza ingathi my campaigner icampaign ngokuthi ibona bafuna ukuquma ilizwe ngeke bapha bakwenza lokho 400 years bekulwisa lokho ngeke bakwenza lokho ngeke kwenzeka kuvele eZimbabwe ngisho ngeke kwenzeka ukuthi baliqume ilizwe leli okhulumayo Nkomo Mbuya Elupane esigabeni sasejabiwa ungathi qala mawuthanda ngiyabonga
njani njani bantu lonke ku studio 7 basakazi elisakazela indaba zonke ezinhle esizizwa ngemihla ngemihla ndethemba liphilile lapho likhona hayi thanda ukulibonga kakhulu mina ke angisoze ngikhuluma okuningi ngithanda ukuthi nje ngikhuthaze imathebelele ndiyonke ukuthi hayi bantu bakithi asiphephenini ku covid njengoba nje sibalutshwane kangaka umkhuhlane lo singayekela ukunanzelela uzasiqeda so ngisho ukuthi hayi ngabe kuyavumayo siwuvikeni sibili ukuze sisinde ikakhulu ngithanda ukuthi ngikhulume ngabantu bakogodlwa eflabhuzi laphana eflabhuzi yonke ngifisa ukuthi ngabe laphepha abantu bakithi emkhuhlaneni ngiqine ekuthandazeni ngiqine ekulandeleni konke engabe kuncedisa ukuthi umuntu aphephe ku-COVID ya hayi nokuthi mbingele nje abantu bonke abaseflabhuzi laphana avoka vokola simambithi mateume mdembesi laphana kobhikimani ya lonke nje ngithanda abantu bakithi nje indawo zonke labanye ngabaqambanga nje laphana kobodeke zide nje lonke ngidanye lithanda abantu bakithi ngiyabonga msakazi
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele impiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe uhulumende weMelika usenzele amhlophe umongameli weZambia omutsha umnumzana Hakainde Hichilema yena onqobe kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo ngokubika komsakazo we Voice of America. Umsakazo munye uthi njalo uhulumende wele Tanzania wetheswa icala lokubusa ngocuku. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende waleli lizwe uthi uzaqala ukuvumela uZulu ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 esithathu mhla ka-20 ngenyanga ezayo. Lokhu kwaziswe izolo zingatsha ezibona ngezempilakahle ezigoqela e-Center for Disease Control and Prevention kanye le-Food and Drug Administration. Umongameli Biden laye ugcizelelela umbiko esithi kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni yesithathu ukuze kuqiniswe amasotsha abo omzimba, ngoba amajekiseni amabili ahlatshwayo elahlekelwa luhlonzi kungedlula inyanga eziyisishiyangalombili umuntu ehlatshiwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas, umnumzana Rafael Mthombeni.
I-booster vaccine le bengingakayihlolisi sibuhle, kodwa ke ngibona ngathi aluba ngabe abantu abahlatshwanga leyana eyokuqala unalana ama-doses amabili okuqala, ngabe kulabantu abaningi kakhulu abagulayo khathesi. Ngibona ngathi yona leyana eyokuqala ama-doses lana avikela abantu abaningi kakhulu, ngoba ungakhangela khathesi umumo wezinto kuyona le variant le i-delta le hayi kuyahlupha, kodwa kuvuliwe izindawo, kuyahamba, kuyasetshenzwa, kuyaphilwa kwezo kungenxa yokuthi abantu abaningi bavikelekile ngaleyana ivaccine yokuqala.
Ijekiseni yesithathu le ubona ilakho ukuhuga labo abala ukuhlatshwa yini, kumbe ilakho ukwenza vale ngamandla besithi vele amajekiseni la kasebenzi.
Lokho kokuthi bazahle bale balele kachana kufanele ukuthi bakwazi ukuthi bazakufa, ngoba kwinto lokhu kufuna ukuthi kuvikelwe. Lo akufuni ukuthi ubongwenza ngathi kuthiwa ungukhanda liyatshisa, unguntamo kayigobi, unguntamo bomvu, wena kawula ulaleli ulihle ngandlebe. Hayi, owinto lokhu kuza kugulisa kuphela, kuza bagulisa, sekubagulisa njengalapha kithi eTexas abalayo ukuhlatshwa yibo sokubatshaya kakhulu. Okusidanisa nje ukuthi kukhanya sokugula labantwana, ngoba abantwana babengela choice ukuthi bazikhethele ukuthi bayehlatshwa kumbe bangahlatshwa, nxa kuyukuthi abazali bengayithandi ivaccine yona leyo. Angithi labantwana ngabasahlatshwa manje selukugula bona kukhathesa abantwana abangazange babe lesandla ukuthi bakhethe ukuthi bayafuna kumbe kabafuni.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Kusenjalo umongameli Biden uthi amasotsha eMelika azasebenza nzima asuse zonke isizalwane zaleli lizwe ezizinkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 ezikwele Afghanistan. Abantu laba babikwa beminyene egcekeni lendizamchina ngoba bebalekela iqembu le-Taliban lona eligenqule uhulumende ngesonto. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lanhlanu 25 nge-COVID-19 izolo. Ibandla leMDC Alliance lithi isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba kumele axolise phezu kwamazwi akhe awukuthi abalwa impi yenkululeko abasoze bavumele umnumzana Nelson Chamisa engena embusweni lanxa engaze enqobe kukhetho. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na Asibeni sonke kweze kusene njalo kusasa ngo 6:30. Imi uNtungameli Nkomo.